okubalulekileyo okumqoka okuyinqaba yenqobo okufanisa abantu bakithi bakuzwisise yikuthi ibandla lesupusi nxa sikhuluma nge-highest decision making body umzimba ophakemeyo othatha izinqumo kuthiwa yi-citizens national assembly ungananzelela ibandla lesupusi lisungulwa yiyo i-CNA eyayithatha izinqumo eyayivumelana eyayihleli balisa ukuthi khathesi kuhamba njani khathesi kume njani khathesi izinto zitheni. So lokho okunye okukhulunywa ngabanye okungaphandle kwe-CNA hayi ngamaphupho nje zinganekwane yinto yabantu abahlezi ngaphansi kwesihlahla nje befisa anti uyazi ukuthi kupolitics omunye yake hlange siyale nje kuphela.